Indlela le iza ngemva kweminyaka yokudingisisa indlela yokwehlisa ukuthelelwa ingculaza kuhlelo lwe-Aspire esize le ndandatho egqokwa ngowesifazana ensitha isehlisa ingozi yokuthelelwa ngesilinganiso sokungamachumi ayisithupha lanye ekhulwini, i-61% kowesifazana. Umongikazi osebenza labalengculaza, unkosikazi Progress Dube, uthi lindandatho ilinyathelo elihle kakhulu kwabesifazana abavame ukwehluleka ukukhulumisana labomkabo ngokuvikela emacansini.
Kanti njalo futhi sikhangelela ukuthi omama labo basizakale, obaba bebesizakala kakhulu lapho sokule ndaba ye-male circumcision. Sibona ukuthi obaba abaningi bayesecumciziwe, kwabasiza sibe ukuthi labo ikuthola ukuthi HIV ba-reduce nge-60%. So sibona ungani kuthiwa omama labo kungabancedisa kakhulu, ngoba kathesi ukuthi umama angaligqoka le iringi uyabe engasanidi ukuthi akhulumisane lobaba ukuthi lapha baba ngenze njani, sivikele kanjani.
Udube uqhubeke esithi kusaqakathekile ukuthi abesifazana bakhuthazwe mela lokuthatha izinqumo ngempilakahle yabo, ngoba iningi lilokhu likhangelele kubomkabo ukuthi kube yibo ababeka umthetho langemizimba yabo. Lindandatho uthi yamukelekile ngamandla, ngoba owesifazana ulakho ukuyisebenzisa, owesilisa engakwazi, okuzaphathisa labo abesaba ukukhuluma ngezemacansini labanye babo.
Njoba uthwale iringi umama angaze ayigqoke, ubaba uyabe engayizwa. Sibona ngani yindaba sibili engancedisa kakhulu ukuthi omama labo babe le chance yokuthi noma angaze ahlangane lobaba ubaba ese-HIV positive, yena umama angalitholi igciwane le-HIV. Phezu kwakho konke khona lokhu, sikhangelela ukuthi omama bakwanise ukuthi bazimele endabeni ze-HIV, bangalitholi igciwane ngenxa yokuthi besesaba ukuthi bakhulumisane labo baba batsho ukuthi bona kuyini abakufunayo ngendaba zokuhlangana emacansini.
Ukucubungulwa kokusetshenziswa kwalindlela kwaveza ukuthi kusebenza kakhulu kwabesifazane asebekhulile kube nganeno kwabasakhulayo. Abacubunguli bacabanga ukuthi lokhu kubangelwa ukuthi abasakhulayo bebeke bakhohlwe ukugqoka lindandatho okumele igqokwe esikhathi sonke owesifazana esiya emacansini. Osebenza labasakhulayo unkosikazi Emis Vanda uthi lokhu kubangelwa ukuthi abesifazana abasakhulayo bayehluleka ukuthatha izinqumo ngezemacansini, njalo abalakwesaba ngengculaza okubangela ukuthi imemetheke kuleli banga. Abasakhulayo basengozini kakhulu, kungakho kusadingeka imfundiso ukuthi bazi ukuthi ingculaza iyingozi, njalo ayingeke iphele bona bengasingxenye yokuyiqeda.
Kufanele bekhuthazwe kakhulu abatsha laba baleminyaka engaphansi kwe-25 ukuthi bayisebenzise le ring, ngoba yibo aba at risk kakhulu ekutholeni leli gciwane. Bembona ukuthi igciwane le-HIV ukuthi lingamemetheki kakhulu, kuqakathekile ukuthi laba besifazana abaleminyaka engaphansi kwe-25 bayisebenzise le ring.
Osakhulayo uBongani Maphonga uthi kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane labasakhulayo ngendlela zokuvikela ukuze labo babe ngingxenye yokuqeda ingculaza. Abasakhulayo uthi yibo ikusasa yelizwe, kungakho nxa ingculaza iqhubeka imemetheka kibo ilizwe liya kuba yini, njalo iyaphela ithini ingculaza ngomnyaka ka-2020.
Ngemva kokutholakala kwe-ring lehlisa i-HIV nge-61%, mina ngikhuthaza abesifazana abaleminyaka eyi-25 lokuya phansi ukubana balisebenzise leli ring, ngoba kutholakala ukubana laba abaleminyaka engu-25 kusiya phansi yibo abantu aba-afekthwa kakhulu yi-HIV. So ngithi ngabalisebenzise kakhulu.
Ingcweti kwezempilakahle unkosikazi Marilyn Nkomazana uthi indlela le entsha yokuvikela kumele igcizelele ukuthi ayivikeli yonke ingozi, kodwa iyehlisa kuphela. Kungakho akutsho ukuthi abantu bazifake engozini bethembele indlela. Lindlela uthi izaphathisa ezinye indlela ezivele zikhona ezifana lokuthembeka komnye wakho, ukuvikela emacansini, ukuhlala usazi isimo sakho kanye lokusoka kwabesilisa. Ethi ulethemba ukuthi imisebenzi iyaqhubeka ukudinga indlela zokuqeda ukumemetheka kwengculaza ukuze izizukulwane zakusasa zingalwi impi efanayo.
Lapho izingcitshi zisaloko zisadinga ukuthi sithole sibe limpendulo mayelana ngokulatshwa kwe-HIV, siyakhuthaza ukuthi abantu baqhubeke bethathe leli thuba lokuthi i-Aspire iyanceda, leyi ringi izanceda ukuthi ama-chances omuntu ukuthi athole HIV abe malutshwana. Lokhu akuyenzi siyekele konke kade sikwenza, kodwa siyengezelele phezulu kwalokho akade sikwenza ukwenza ukuthi amathuba okuthola i-HIV abe lokhu encipha lapho sisadinga impendulo epheleleyo ekwelatshweni kwe-HIV.
Indadatho le isebenza okwenyanga yonke bese kudingakala entsha. Lindlela isungulwe inhlanganiso ye-International Partnership for Microbiocide. Incwadi sigcizelela khona ukuthi abantu bazi ukuthi yehlisa ingozi yokuthelelwa kodwa ayiqedi du. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.